isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 12 kuzibandlela 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Elena, the capture is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 per year.
Kubotshwe abanye njalo abasolwa ababili phezu kodlakela oluqhamuke eMurewa North lapho okutshaywe khona okhulu labogogo abangamalunga e-TRIPC ngabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF.
Uzulu jikelele kazange wathintwa abantu abakonsultwanga ngokunjalo ama boundaries amanengi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa kabazange baboniswa.
I-Human Rights Watch ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka osanda kwedlula oka-2022 kuqhele kwafika kuzinga elesabekayo. Kukhangelelwe ukuba lokuxokozela ePhalamende kusasa lapho kuzahlaziywa khona inhlolisiso yogwalo lwePreliminary Delimitation Report. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubotshwe abanye njalo abasolwa ababili phezu kodaba lodlakela oluqhamuke eMurewa North ngempela sonto lapho okutshaywe khona kakubi okhulu labogogo abangamalunga ebandla le-TRIPC nabantu abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla eveza ukuthi ababili laba nguPaul Kachigu oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lane 34 kanye loDignity Nadzo yena oleminyaka engamashumi amathathu lanye 31. Ngolwesibili kubotshwe umsolwa wakuqala uNeva Chimutashu oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 phezu kwalolu dlakela. Unyathi uthi amapholisa alokhe ephenya edinga abanye abaphatheka kulolu dlame. Ngenyanga kaMfumfu umeli wakobulawayo edalela ePhalamende uNkosikazi Jasmine Tofa laye utshaywe kakubi lamanye amalunga e-TRIPC esigabeni seyinsiza eMathebelele North lapho ababekhankasela khona ibandla labo bedinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections kodwa akuzange kwabotshwa muntu. Kwaba lodlakela olwaluqondiswe njalo kwabe-TRIPC ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF ngesikhathi esifanayo. Ematobo lakho akuzange kwabotshwa muntu. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRIPC uMnumzana Gift Ostalosi Siziba ngokubotshwa kwabasolwa ababili laba namuhla phezu kodlakela lweMurewa.
Sithole lathi ke umlayezo otshengisela ukubana ke kulabantu ababotshwe mayelana ke le ndaba yedlamelwa kayenzakala eMurewa. Into esiyikhangeleleyo njalo esiza emphasize njengebandla kubana ke abantu abayenza udlame lodlakela lokuhlukumeza abantu ngabantu abayazakalayo, njalo ke amapholisa ke ayifanele enze konke ke ungaphandla kwamandla ngenxa yokubana bale mandate ukubana bemekeshwa abantu kubonke laba ke babanjwa kulandela umthetho. So sikhangelele ukubana ke thina yes angenza ke interfere loku investigations zabo kodwa ke silomlando ukumeka sure ukuthi kuyalandelwa umthetho njalo ke abantu babanja ikakhulu ke ama perpetrators ngoba ayazakala not just ngabantu ke abe TPC kodwa ke ngabantu bonke abahlala ke emrewa jikelele bangabantu abayazakala so sikhangilele ukubana sibone ukubana ke elakusasa liphuma kuyabo kubanjwe abantu baphi njalo ke sikhangilele ukubana ke akube lolwazi kubana abantu laba ke ngabantu ke ababe yenza kuphi ngesikhathi sinxa ukubana konke kudocumented and amapolisa alomlando ukubana konke lokhu kuyazakala nguZulu
iNews Hawks newspaper ibilipha umlando wokuthi belifihla bonaba ababetshayiwe belingafunda abantu bakhulume labo bona abantu abadala abatshaye emrewa North
sikhulumeke le ntathele izindaba mayelana ke lokubonakala kwabantu ke abalimalayo ngenxa yokubana liyakwazi ke ngokwenza kwethu isikhathini zonke kubana ke into yokuqala nxa abantu ke belinyazwe kubana belatshwe nxa sebelatshiwe abathole i-counseling bethole i-counseling nxa kubana silomlando njengebandla ukubana sincedise ke kuloo msebenzi nxa siqeda khonoku ke kubalulekile ukuthi abantu beyazakale ukubana ke baleenjongo ziphi njalo kuyazakala ukubana ke abantu laba abangama-victim ke balakho ukukhululeka ukukhuluma le ntathe izindaba okungasiwo ke emsebenzi wethu thina-ke njengebandla ngenxa yokubana elethi umlando njengebandla kubana sikhulume la lokhu esinjengoba libona lanamhlanje asikakhiphi-ke amapikitsha esiwethethiwe silabo ngenxa yokubana abanye babeke lezi zathu zabo so ke omunye lo munye ulelungelo lokubana evume ukukhuluma-ke laba ntathe izindaba laba angafuniyo ke kusebantwini njalo-ke sikwanisa-ke thina ukubana sinike abantu-ke abalesifiso sokubana bekhulume labo kubana khulume labo ngesikhathi ke ababevumelani labo ngenxa yokubana lowo ngama-individual freedoms abantu ngamalungelo abo bona njengama-individuals ukubana bekhulume le ntathele izindaba ngenxa yokubana ke lokhu kasiyomlando wethu thina njengenhlanganiso
umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC ubexoxa lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZimbabwe ngomnyaka osanda kwedlula kuqhele kwafika kuzinga elesabekayo. Kugwalo elwethu lenamuhla oluveza isimo samalungelo emazweni omhlaba ngo-2022. Inhlanganiso le ithe uhulumende wethu le imithetho emibi kakhulu ngenjongo yokuthathela abantu amalungelo abo. Imithetho le igoqela we-Cyber and Data Protection Act kanye lowe-Private Voluntary Organizations Act. I-Human Rights Watch ithi njalo abantu abasola umbuso we-ZANU-PF bebebotshwa nje mahlayana nyakenye kanti njalo ithi abezomvikela abayibo abasetshenziswa ukuhlukuluza uZulu esikhathini esiningi kababotshwa. Ugwalo lolu luza ngesikhathi uZulu weZimbabwe ethukuthele phezu kokutshaywa kwamalunga e-TPC ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eMurewa North. Isikhulume iziphathamandla zikahulumende ezibalisa umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa kanye lomphathi Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kabaphendulanga imibuzo esibathumele yona ngalolu daba. Kodwa bahlezi bekulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Umbiko wesibili ongamangaziyo ngoba bona ngokwabo abantu beZimbabwe kokuqala bayakubona njalo bayakuphila ukwephulwa kwamalungelo abo. Makade ukhangele insukwana ezilutshwane ezehlileyo kubonakale amavidiyo abafana abancane ingane ezincane befakamisa ingodo zenswazi betshaya abantu abadala amakhehla alama-70s bebalalise phansi bebatshaya ngendlela okwakutshaywa ngayo abantu ngesikhathi se-Gugurawind genocide ngendlela okwakutshaywa abantu ngesikhathi se-colonialism njalo ngendlela okutshaywa khona abantu emazweni asezimpini obuliwa khona obubulawana khona ngakho incwadi le ephumile efakaza lokho ayifakazanga ulutho olutsha ifakaza ulutho oluyinhlala yenze ebantwini bezimbabwe okungazakaliyo yokuthi i-Afrika ithini umhlaba jikelele uthi ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu bezimbabwe okuyisimanga okucishe kufanane lendlela okuhlukunyezwa ngayo amalungelo abantu khona le-North Korea lakamanye amazwe esiwabalayo ezincwadini esiwabona lakubotelevision ukuhlukunyezwa kwamalungelo elizweni lezimbabwe kuyinto okumele sibili kube yi-international state of disaster ukuthi umhlaba wonke ukubheke ukuthi ungalungiswa kanjani ngoba kwehla kusiya phambili akubi ngcono
lo nyaka ubona sisiba njani isimo samalungelo ezimbabwe ikakhulu sikhangela ukhetho
okuphambili kuyesabeka baba ngoba enkethweni ezedlulileyo sibonile ukuthi laba abaphethe intambo zombuso bebesebenzisa udlame lobugwelegwele i-force and fraud ukuthi bahluthune amandla bahluthune lombuso kahle ezandleni zabantu bezimbabwe ngakho akula tshengiselo kumbe isibonasakaliso yokuthi ngalolu khetho luzayo kuzoba ngcono okukhona yikuthi sesaba ukuthi kungabuya kuphindwe kaningi lokho okujayele ukwenzeka ukuthi abantu bayabulawa imizi yabo iyatshiswa bayatshaywa omama bayadlengula lazo zonke izinto ezenziwa ngabahlukumezi nxa besethusela behlukumeza bezenzela abantu
uDr Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Kukhangelelwe ukuba lokuxokozela okukhulu edalele parlamente kusasa ngesikhathi kusethulwa impumela yenhlolisiso enziwe yikomiti yedaleleli ebihlolisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report oluveza imingcele yezigaba ezintsha zokuvota eZimbabwe. Umnumzana Prince Dubeko Spanda, olilunga le-CCC ePhalamende njalo ongomunye wabahlolisise ugwalo lolu olwethulelwe idale lePhalamende ngeviki ephelileyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi amabandla aphikisayo akhathazwa yokuswelakala kogwalo lwabavoti olwasetshenziswa ekudwebeni imingcele emitsha yama-constituencies kanye lama-wards. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba labanye bakhe kulikomishini ngoba bebengadobhi omakhalekhukhwini babo. Kulesizalwane seZimbabwe esithi ugwalo lwe-delimitation report lolu lwalotshwa nguChigumba lomsekeli wakhe hatshi osikomishi bonke be-ZEC. Ufuna ukuba kumiswe ukuhlolisisa ukuze kulungiswe konke acabangela ukuthi kwephula isisekelo sombuso weZimbabwe iConstitution. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Spanda ngalolu daba umnumzana Prince Dubeko Spanda lo kuza kwenzakala kusasa edalele ePhalamende.
UMaduku wabhalela uSpeaker wePhalamend ekhuluma ngalokho ayekhuluma ngakho ngaba lethuba yokubona ukuthi incwadi yakhona sibisibili yaba khona because babefake icopy kuchairman we-advocacy committee enhlala kiyo yikho kuphela engikwaziyo ngalolo daba angeke ngatsho okuningi angazi lutho ukuthi kwinosokwenzakele ukuthi uSpeaker semphendulile kumbe kamphendulanga njalo angikwazi.
Yes, so now liqhubekela phambili njalo lizakwenelisa yini ukufaka udaba lolu eParliament kusasa?
I-committee siqedile umsebenzi wayo, i-ADO committee isiqedile umsebenzi wayo besicubungula i-ADO ilukuzeni i-report yethu esiyayitabla kusasa kumadale awe parliament omabili ngo 9:30 ekuseni ngolwesihlanu kusasa ku-National Assembly i-committee yabe siyapresent isiyatabla ilukuzeni i-report yayo ngo quarter to 10 eSenate iReport njalo iyabisenza iyabisenza iyabithepla ireport yayo. So kusasa ireport iyabisikhona phambi kweparliament usiyafika ngabo 11 emini.
Awusinqobi indlela kulani phakathi?
Hayi, okukhona phakathi ngama recommendations awenziwe yikomiti ukuthi izekhi ngabe iyakhangelisisa okunye okubonwe yikomiti ukuthi mhlawumbe kayilandelanga umthetho we constitution yaseZimbabwe.
Ukuthi bengayiphosela kachana?
Asivunyelwa ngomthetho ukuthi siyiphosele kachana. Ngomthetho sivunyelwa ukuthi sitsho kuphela esiyabe sikubonile ukuthi ngabe ilandele lokhu lalokhuya. Bese sibisela ke kumongameli welizwe ukuthi thina njengepharliamente esikubonayo ukuthi kufuze ukuthi kwenziwe yilokho nalokho nalokho. Laye ke nxa kuyukuthi elokwakhe yafuna ukukufaka uzafaka okwakhe, and then ke konke bese kusiya kuzekhi. Izekhi ke yiyo ezahlala phansi bisibona ukuthi ama recommendations wona lawo uyawathatha kumbe kayiwathathi. Isinqumo esiyabe sithethwe izekhi kuyaba yiyo i-final decision eyabe iyakwenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ube ungaqhubekeli phambili.
Singabona amabandla aphikisayo ephikisana lakho yini elifake khonapho lini elisithi khona kunje kunje kunje?
Okuningi kwakhona hamboni ukuthi khona kungaba lokuphikisana. Engubonayo nje kuphela okuya kuba lokuphikisana yikuthi ikomiti ayisathathanga isinqumo yesokuthi itsho ukuthi iripoti ibuyile phambi kwayo ikomiti, kodwa akayizange iripoti leyo ibuye iphelekezelwa yi-voters roll eyasetshenziswayo. Okutsho ukuthi khona khathesi inombolo zonke ezikhulunywa laphana ukuthi abantu ababerejista ukuvota mhlaka 30 May 2022 bangaka, akula muntu olobufakazi bokuthi liqiniso sibisibile ukuthi yinombolo yabantu eyayikhona. Osokusitsho ukuthi khona le nombolo zonke ezisetshenziswayo kuyafana nokuthi bethe emathebele North kule 370,000 registered voters. Akula muntu ongapha ubufakazi ethi yebo liqiniso ngoba i-voters roll yakhona kayibonakalanga. So yikho kuphela mbona ngani nje okuyakwenza ukuthi kube lokuba lokuphikisana, kodwa ama-recommendations amaningi mbona ngani bekulokuvumelana.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ulilunga lebandla le-Triple C njalo ukukomiti yedale lephalamende ehlolisisa i-preliminary delimitation report. Sixoxela eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF.
Kutsho ukuthi kona kulento engahambi kuhle kubhodi leli ezethi, and ngakho-ke nxa kunjalo kusafuze ukubana umongameli akukhangelisise njengoba nje uLovo Maduku igqweda esilazi sonke libhalela u-Speaker of Parliament likhuluma ngodaba lolo. Nxa kunjalo kuyabe sokutshengisela ukubana izeki ngokwayo sokumele ithukululwe ngokunje kutsha, ngoba into zonke kumele zenzakale zilandela umthetho okhona.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla le-ZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Uzulu uxwayiswa ukuba aqhubeke eqakathekisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 njengoba ungaziwa lapho ongavuka khona ngolaka, njengalokho osokusenzakala kwele China okwamanje. Abezempilakahle bathi sebenanzelele ukuthi umkhuhlane lo wenza ngani uyadeda kancane kodwa uphinde uvuke ngamandla, njalo okungenzeka ukuthi uyabe ulokhe ukhona ebantwini kodwa bona bengasavezi izibonelo zawo. Kubika uMavis Gama.
Lesi xwayiso siza ngesikhathi beqhubeka besanda abatholakala belegciwane le-COVID-19 kumaviki ambalwa edluleyo nxa sekuqathaniswa lasesikhathini sangemuva. Siza njalo ngemva kwemibiko yokuqhamuka komunye umhlobo njalo we-COVID-19 kwele China osuthethe imiphefumulo yabanengi kulelo lizwe osekubikwa usubonakele lakomakhelwane kwele South Africa. Abezempilakahle bathi kungalesi sizathu ke abantu kumele bazinakekele kulomkhuhlane baqhubeke belandela iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle umhlaba wonke eye World Health Organization lezabekwa nguhulumende. Udokotela Michael Vere isiphathamandla esibona ngezokuqhamuka kwemikhuhlane ethelelanwa lula kumanisipala weHarare ulandisa kabanzi ngalokho.
The Omicron variant is highly contagious. More than the other variants that
umhlobo we Omicron uthelelana lula kakhulu ukwedlula eminye imihlobo esike saba nayo okufana lowe Delta. Okumele sizinakekele kakhulu phakathi kwezakhiwo, abantu kumele bazi ukuthi kuqakathekile ukuzilandela lezo ziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Umnumzana Dumisani Chabangu laye oyisiphathamandla kwezempilakahle uyakugcizelela lokho.
Abantu kabaqhubeke belokhu bezinanza bezivikela. Ukuhamba kwabantu lokhu kutsho ukuthi abantu bayahlangana balakho ukuthi beyibambe njalo i-COVID-19 ekwenzeni amabhizinesi abo.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Solomon Muleya uthi uqakathekile ukuba uZulu azinakekele kulo mkhuhlane lanxa usunganeno.
Lami senginanzelele ukuthi abantu lapha eZimbabwe asalandeli imithetho ye-COVID-19 enjengokufaka ama-mask, kusanitizer, lokuchiya i-distance leyo 1 meter, 2 meter ukuze i-COVID ingaspread. Kodwa into ekhona ukuthi i-COVID isesekhona njalo ilokhu ibulala abantu. So mina i-advice yami ngeyokuthi abantu thina masi singalibali ukuthi sesekhona lento njalo sithathe lawo manyathelo afunakalayo njengoba ngisanda kuwabalisa.
UNkosazana Pretty Lunga ngosakhulayo laye oqonqosela ngokuqakatheka kokuqhubeka zilandelwa iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane.
Abantu kumele behlale begqokile ama-mask ngoba umkhuhlane lolo awukapheli. I-COVID lokungakapheli ngokuthi thina njengabantu njengentsha sesike sawuthatha ngenye indlela.
Lanxa kungani kunzima ukuzilondoloza lezo ziqondiso ngoba sekutshisa, umnumzana Kenneth Mlilo yena uthi mabangakhohlwa abantu okwenzakala esikhathini sangemuva ukuthi ungavuka njalo lomkhuhlane njengalokho osekusenzakala kwele China.
Lawo manamba azwakala eChina akhona ukuthi angafika ngapha, kodwa ngoba okwayenzakali ngapha kusuka kube nzima ukuthi labo abantu bakhanye be-enforce imithetho ye-COVID leyo kanye lokutshisa lokhu uhambe ugqoke imaski kusuka kube nzima. Kodwa nxa abantu bengena lapho kungani ngama-public places lapho yabohlangana khona labantu kuya kube kuhle ungagqoka imaski yakuzivikele.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke abezempilakahle baveze ukuba abedlula kancane amachumi ayisitshiyagalombili 84 batholakale belegciwane le-COVID-19 ekutshoneni kwelanga layizolo. Oyedwa wabo walahlekelwa ngumphefumulo. Ngolwesibili bebefika phose amachumi ayisithupha 57 abatholakale belalo lanxa engekho olahlekelwe ngumphefumulo. Owangomvulo umbiko wona uveze ukuba bebefika amachumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belawo, ababili babo balahlekelwa ngumphefumulo. Abezempilakahle babika njalo ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 260,674 asebetholakale belegciwane le-COVID-19, abedlula kancinyane amakhulu amabili lanhlanu 254,343 kungabasindekiwo abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5,643 sekungabalahlekelwa ngumphefumulo selokhu waqhamukayo eZimbabwe lomkhuhlane ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abinhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-TCC ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF eMrewa North. Inhlanganiso zokholo ezivalisa iZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu lolu dlakela, zisithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala ku video betshaya ogogo labokhulu be Triple C. Sixhume umkhokheli webandla le Nationalist Alliance Party oncedise ukukhetho luka 2018 njalo olilunga le Pollard, umnumzana Divine Mhambi, lo mkhokheli webandla le Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Into yodakela njengoba nje singamaphathi abancane siyayibona ikhona sizini siyayibona nakithi iyenzeka selokuthi ngezinye indlela abayenzi njengalokho abakwenza ku-CCC kube kubani bani kodwa bayenza ngenye indlela yokuthi nawe uzogcina vele ungumuntu wenzani owesabayo. Nje ngathi mina ngihambahamba lapha ngeviki ezikileyo ngihlanganenzeke nabafana nje abasakhulayo ngigqoke isikipa sami seduma. Abafana laba ngisenze ngibadlula nje abangikhangela kubi ntoyena bangikhangele kubi ngendlela engayithandanga. Right, ngahamba nje ibanganyana ngithe sengiphambili omunye wadobilide wangathi uyaphosa omunye wamalisa. So yindlela yona leyo yokwenzani yokhethisela amaphathi amancane.
Baba Mhambi, lani lihlangana lazo yini izehlakalo zodlakela esizibonayo?
Thina njengebandla asiyahlangani nodlakela kodwa ke kuyinto lathi esiphathayo ukuthi siyabona kezithombe siyazwa lokhu lalokhu lapha nalaphaya ukuthi kulodlakela elizweni lethu. Umbono wethu njengebandla yikuthi ipolitiki zelizweleli lijibile kakhulu okokuthi kufuneka abantu benandelele indlela yokuthathana lokukhulumisana nxathi sithi thina ethenisweni sifuna ukukhipha into ye-violence ngoba kulula ukuthi sikhongukuthathela indaba leyo from the surface or from the top esithi i-violence laphana i-violence laphana kwenzakala lokhu singazamanga ukuzama ukudinisisa kati vele sifutshwa yinto bani ngoba mbona ngani sizama uku-addressa only the symptoms rather than the root cause of violence. Kodwa-ke akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza into abantu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyake imbangela ye-political of violence leyi.
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo sibhizi. Ngizwa lo baba lo wePollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe, kube akula dlakela, akula dlame, yinto zona leso. So kuzo yena njengomuntu okuPollard vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wajabonke. Ngakho-ke thina abeduma kudlakela sibilungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana naye asinandaba ukuthi uyenzeni singabantu bezimbabwe sonke. Nxa ekhona umuntu othi yena mina kumele kube nguye nje kuphela othandwa ngabantu nekumele kube nguye ovotelwa ngabantu siyamsho ukuthi a-a lapha uyenza iphutha ngoba izimbabwe ngeyethu sonke kumele sivotele nathi. Ngakho-ke lowo kudlakela soqondana naye mathupha. I-violence kumele inqambe vele ishakazwe kunalelo violence kunalelo kudlakela ezimbabwe. Asilufuni ke singabantu abakhulileyo thina ezimbabwe 43 years of democracy elokuphila nge-violence nxa kungala violence awuwini yindlela yena le.
Baba Mhambi, uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuPollard kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libize umhlangano njengamalunga akuPollard njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolu? lapho sizwe uDivine Mhambi ongumkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party exoxa lo baba oweduma uGetshengendlovu kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.